Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni ziku 18 mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izakhamizi zasebhalagwe zibikwa zisondeza kanuni wabo ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa inhlonipho yabafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Asifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana ebhalagwe, kodwa thina njengabantu bakumthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide, ngoba silabantu abaningi ababulawa, abanye baqatha, namhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lapho aza kwethula khona amazwi akhe ngesimo sesizwe, i-State of the Nation Address.
Futhi mayuyi bantu bezimbabwe nxaku ukuthi uPresident Emmerson Mnangagwa asoze abone ukukhanyaza ukuthi ukhetho luzontshiwa imkhono ningaphi.
Namhlanje kuhlandla lesibili lohlelo lwethu esikhangela indlela uZulu weMandebeleni avota ngayo, sixoxa lomnumzana Albert Mhlanga.
Ende ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokisho bakhumbuza ngezaphu, ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha abantwana bezaphu, liyakwazi nabantwana bakankomo bathi bebona ngani bavotela abantu babo abezaphu bengakakhangeli okwezalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ezinye izakhamizi zasebhalagwe esigabeni seMatopeleland South zibikwa zizondeza kanuni wabo ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa ukulila lokuhlonipha abafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Uhulumende ubika ebhade ngesamende lapho okwakulotshwe ukuthi lapha kulele abantu abangcwatshwa ngobuningi, ama-mass grave ngesilungu. Lokhu kuvele ngeviki edluleyo ngemva kohambo olwenziwe inkokheli yebandla leMthwakazi Republic Party kulindawo. Sixoxe lomkhokheli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga abalaleli. Okwenzakalayo yikuthi sasuka lapha saya eBhalagwe ngemande siphelekezela ama-journalists ayevela ngaphandle kwelizwe. Ngethemba abantu abaningi abakwazi ukuthi eBhalagwe lapho kulama-mass grave khona abantu bethu abangumbhuqazwe, i-ZANU-PF government seyathatha indawo liyana yayikhonvetha yaba yimatopo district Heroes Acre. So-ke sathi sifika laphana sathola ukuthi kuma-mass grave ongu-2 sokuplastelwe laphana kwavalwa ukuthi mass grave, okuyinto esathi thina ngoJulayi sicina ukuya khona sisihambisa undoda waseSpain laye owayebuke ukuzobona indawo liyana. Sathola ukuthi ngenyanga kaJulayi kwakubhaliwe sibili ukuthi mass grave njengenhlalayenza, kodwa ngosuku lwangomvulo sathola ukuthi sebecitshile baplastile, kanti njalo bakha le tomb of the unknown soldier okwakuyisakhiwo esasingekho before khetho lungakafiki. Sithole ukuthi futhi le ndaba bayenze ngesikhathi se-Heroes Hall Day okwakha i-tomb of their non-soldier lokucitha amabala lawana abhalwe ukuthi mass graves. Kodwa esikwanisile ukukwenza, sikwanisile ukuhwaya i-plastile ngoba besifuna ukuthi lo mlungu abone ukuthi into esikhuluma ngayo sibili biliqiniso ukuthi kulama mass graves. Sahwaya elilodwa, sathiya elilodwa livaliwe ngeplaster.
Manje like lakhulumisana lo hulumende na?
Hayi, asizimiselanga futhi ukukhuluma laye ngoba uhulumende lowo ulihlongandlebe, uqhubekela phambili ezwisa abantu beMathebelelendi ubuhlungu. sinanzelela ukuthi okuqala vele kwakurongo ukuthi iBhalakwe iye declare ukuthi siyi district heroes eka sinanzelela ukuthi laphana kulele abantu ababulawa nguhulumende nalo khona ngombhutazwe nxa babefuna ukuba le ndawo abazayigcina bethi ngiyama heroes eka lababulawa ngesikhathi sempi yenkululeko kwakumele bacande enye indawo okungekho lapha eBhalakwe. Laphana sinazela ukuthi bafaka nje leyana indawo bayibiyela uthango bese befaka abantu abathi ngama-ovethi bezavala evidence yesikhathi sabo bekulala abantu ngoba eceleni kwama-masgrave la ngu-2 kulamangcwaba ambathi ngama-ovethi amathathu eligoqela uShoko Dube lo mguni lo munye owesithathu ongavezwanga ibizo lakhe ngoba ingcwaba lakhe kalakhelwanga.
Zona izakhamizi ezihlala duze lalindawo zithini?
Izakhamizi zakuleyani indawo ziyesaba kakhulu. Kuke kwenzakala ukuthi sithe sihamba lebheji likaZulu mhla ka-25 May sithi siyayakha iplagi elokwenza labantu bethu abalele khona phana eBhalakwe. Sathola ukuthi ngaleyo langa kwasokuvimba amapholisa ehlome ephelele engagqise eqhakala efuna ukuthi khona avimbe ukuthi abantu bengene laphana. Abadala bahle bathotshobala bona la abalutshwana ababekhona. Uzathola ukuthi lokuganga khona lokho okwenzakaleyo khona phana eBhalakwe abanye abadala izakhamizi zakhwaphana kazikwazi ngoba vele cabanga ukuthi abahamba besiya kwenza lokhana bakwenza bengabantu abalihlekanyana mhlawumbe futhi uthole ukuthi engxe vele babengasuki khona phana eBhalakwe. Asiyifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana eBhalakwe kodwa thina njengabantu bakomthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide ngoba sihla abantu abaningi ababulawa abanye bacatha namhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngaphi. So ke sithina uhulumende mayeqinisile ukuthi indawo leyana yaseBhalakwe uyayinakekela kakhulu sikhumbula abantu ababulawa ngombhutazwe kafake i-tomb of the unknown Gugurahundi victim ngoba baningi abantu ababulawa laphana abanye bavunjululwa ezintabeni. So asisize akhiphe wahisachole siyana ese-tomb of the unknown soldier ngoba siyirelevant endaweni liyana sifuna ukuthi kwaziwe ngamathambo alabo ababulawa ngesikhathi sombhukazwe.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lohulumende phezu kwalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba olufanayo, abantu abaningi abalahlekelwa izihlobo kumbhuqazwe weGugurahundi bathi bafuna uhulumende abahlawule njalo axolise. Lokhu yiko okufunyanwe intatheli zindaba elodumo umnumzana Zenzele Ndebele ngesikhathi epheka udaba lukamabonakude i-documentary ngesilungu olumayelana ngalo mbhuqazwe. I-documentary le izethulelwa umphakathi ngeviki ezayo eHarare mhlaka 29. Kodwa amapholisa akhanya ezama ukuphazamisa uhlelo lolu ngemva kokunqolonga uNdebele izolo besithi bafuna ukulubukela lolu daba kuqala lungakethulelwa uZulu. Kodwa uNdebele ukwalile lokho. Asizweni echasisela uNtungameli Nkomo weStudio 7 okunenge okumunyethwe ludaba lwakhe.
I-documentary le ibuza imibuzo yokuthi kanti yona iGugurahundi kwakuyini, yayiyi-genocide yini, ize kwenzakale kwakuhambe njani, kwabangwa kuyini ukuthi khona abantu ababehambe konke empini abezabhulezane bathola isizwe seZimbabwe babuya bexabana. Kanti wona ama-arms catch lawo ayevele khona yini, angakabani bayengekabani. Nxa sikhuluma ngama-tourist athunjwayo, ama-tourist athunjwa yini, ethunjwa ngubani, bese sikhangela futhi i-property yeZipra eyathathwayo yayinganani, imali yayiphakathi khonapho yaya ngaphi, ngobani abantu abakuzanu ababhenefita kupropathi le ezipra eyayiningi kangaka eyathathwayo.
Minengi impela imibuzo oyibuzayo kuleli filimu mnumzana Ndebele, uyitholile impendulo?
Impendulo yakho nikhona ngoba ngikhulume labo abantu bona labo ababe-involved ngesikhathi seneso. Ngikhulume labo ama-accountants ezipra, ngikhulume labo odabengwa, ngikhulume labo abantu abangabe ngama-victims, ngikhulume labo abantu ababesesisotsheni ku-5 brigade ngesikhathi seneso.
Udaba lwengqungquthela zeGugurahundi, yebo ziyaziwa kodwa ziyalandula, oluphethe lalo?
abayibo ababe phakathi kwe-ground bayaziwa and of course bangalandula but i-evidence that is there is overwhelming akulanto abangayenza siyakwazi ukuthi bayabusa bangakwenza abakwenzayo kodwa ngelinilanga befile kumbe bethila i-justice yabakhona
ungenile yini emakhaya wakhulumisana lezakhamizi labantu nje abathiyeneyo kumbe uphelele kubodabengwa nje labanye
ngikhulume lawo ama-victims ikakhulu i-documentary le ibingakhangeleli ikakhulu ama-victims amaningi but bikhangela a certain section of ama-victims but ngikhangelela ukuthi kati bona ubuyanga bemathekeleni lobukhona kathesi singabulinka njani le-ground and there is no way ongathi wena abantu bamathekeleni ukhulume ngobuyanga babo ungakhulumanga nge-ground ngoba abantu balahlekelwa zinkukhu zabo zidonto zinkomo zimbuzi abantu bakulawa ababe yibo abasebenzayo bengeteacher bebesebenza kugovernment into zabo ezinjalo abantu basebeswela kimali yomuntu yesikolo abantwana banama-birth certificate abantu ubuyanga bemathebeleland ukungaphucuki kwemathebeleland ukuswela ingqubekela phambili emathebeleni asingeke sikukhulume singakhuluma ngokuthi kwabangelwa yini and imbangela enkulu yi-gokrawut
ekukhulumeni labaphathwa kubi isehlakalo lesi bathi bafuna luphathwe kanjani lolu daba kuyiwa phambili
abantu abaningi bafuna i-compensation bafuna ukuhlawulwa kukhona abantu abalimalayo nakathesi balo belimele besiya isibhedlela besebenzisa imali yabo abantu bafuna ukuthi inkomo zabo ezalahlekayo ngesikhathi besebhalagwe ekhempu bezinikwe kulabantu abayilokhu bengakwazi ukuthi kathi abantu ababulawa entumbane bangcwatshelwa ngaphi so abakwanisi ukuthi ngesiko lesintu behambe beyenze umbuyiso ngoba lelo ngcwaba kalikho bakhona abantu abathathwe ebusuku bayabulawa akwazi ukuthi amathambo abo alahlelwa ngayo so uyawenza njani umbuyiso ungelali ingcwaba lakhona so kuningi okungayenzakalanga kuningi okungayenzakaliyo bakhona abantu abangakwanisi ukuthethela abakudule kukholelwa lokho bathi bangeke bekuthethele ngoba ingcwaba likababo kalikho ingcwaba likakhulu wabo alikho abakwazi ukuthi lingani bakhona abantu abangcwatshwa beyi-10 15 egodini eliyi-1 uyakuthethela uthini kugcwele izibongo zonke so yizo izinto zenza abantu abafuna zibengiswe
uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende kamnankagwa ukuluphatha lolu daba
khonoko okwenziwa ngamapholisa ngathi yi-example kumbe ngithi kona isibonelo sokuthi uhulumende kamnankagwa kazimiselanga ukuthi idaba le-ground ebhekenale lalo elilungi
lo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele intatheli zindaba elodumo obekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Ngameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lamuhla lapho azakwethula khona umbiko omayelana lesimo sesizwe i-State of the Nation Address. Lokhu kwenzakala ilizwe libhekane lokusilela kwemali, uqonga kwentengo yempahla kanye lomkhuhlane we-cholera okuyikho iningi elikhangelele ukuthi uza kuphatha emazwini akhe. Umongameli Mnankagwa uthi idale lakhe le-cabinet izolo belicubungula indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane we-cholera lokunye okuhluphayo elizweni. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda esikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi umongameli Mnankagwa ngoba bengangqobanga ngokugcweleyo kukhetho okubangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika.
Kuyazi ukuthi wagijima waqhatha uprofessor Thulincube waqhatha uCassidy Coventry zama ukuthi agcobe uhulumende wakhe ngepende ngani mhlanyale ntsha. Kodwa ukuthi ulepende ezindala esezingomezi lokho ezikhonapho njalo yena ngokwakhe akakhethwanga okusemthethweni njalo kusuthi sosomabhizinisi emhlabeni wonke jikelele ukuthi ngajontshanga ukhetho khonokho kuzamhlupha khonokho kumele kulungiswe.
Lingabe lile siqiniseko sokuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe bathandabuza ukuthi umongameli Mnankagwa engabe wanqoba kukhetho yini okungabe kuyikho okwenza ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki?
Kulula kakhulu ukwazi lokho ngoba esikhathini esiningi emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi kukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance. Ipande lakhanya lisiwa uPSL wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizinisi iRandi yaqala ukuqansa njalo emazweni amaningi kwande ukuthi nxa kungainogreta upresident omutsha ikhononi ibe ngani kaphefumula ingane yethusela kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa kube sokuthi ungafaka uminista wefine kumbe ufaka icabinet lakho futhi ikhononi ijayele ukuthi yethuke kancane yenze ngane layo iyazibonakalisa ukuinogreta kwapresident mnangakho ilegitimate wachaya umkhonomi wawa kancane bathe befake icabinet entsha bafaka uminista entsha i-economy yawa futhi kancane lokhu isiba kunose dive siya ngaphansi ingakhanya ukuthi ngane ifuna ukuqansa ngephezulu yilo ikho lokho okusegcekeni okutshengisa ukuthi akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele abosobhizinisi athembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa kulapheze mnangakho ukuthi angasebenza kahle ngomkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalathi imali yabo kwele Zimbabwe ingaba le mpumela enhle akunambuzo kumbe akunakuthandabuze ukuthini upresidente mnangakwa ulegitimate njalo kukhanya uzulu womhlaba jikelele ikakhulu osomabhizinisi kabamthembisa ngako.
Njengoba kunguye okhona kuminyaka le ezayo emhlanu, libona kusenzakalani kwezomnotho?
Sithi mayuyu bantu bezimbabwe nxa kuyikuthi upresident Emmerson Mnangagwa asoze abone ukukhanya azi ukuthi ukhetho lutshontshiwa lusi imkhonomi ngaphi lusibusiyele emuva abe sesithayi ngaleyo ndlela ngcono siboniseni ukuthi njengalezizalwane zezimbabwe singalungisa njani lelo daba. Ngilo kuthandabuzo okukhulu ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa ngokuba yi-legitimate wakhe angazama ukuqhuba iminyaka e-5 lokhu nesenzakala nje umkhonomi usiba emuvi kangaka abantu bezimbabwe bothiwa nokuthi bangathenga kuphisinkwa izinto ezikhwela nsuku zonke. Angibona ukuthi angaqinisela ukuthi azama ukwenza lokho. Nxa efuna ukuzama ngiyazi ukuthi bake bakuzama lophezela umgabe ngibona ngani isibanga abakusokathi esiyayiso sibhedle kakhulu isibanga esiyobuzimanyana.
Amalunga enu edale lephalamende lizawakhuthaza na ukuthi acubungule udaba olwama-electoral reforms njengoba lisithi ukhetho lwatshontshwa?
Ye, livele labona ukuthi ngelanga lakuqala nje ama-parliamentarians engiyone kudale lephalamende awe-MDC avele amisana le ndaba yokuhlupheka ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo labantu ababa bekhangele lokhetho abafana lezisebenzi zezek lama-commissioner ezek.
Sizwile ligconwa ngumlawuli wedale lephalamende ukuthi abengalucubunguli lolu daba, kodwa kuthi sokufika isikhathi sokhetho beqalisa ukuthi hhayi lokhu lalokhu akwenziwanga.
Khane ngani layo umuntu wezami ngiyethanda ukuthi ebelokhu esithi i-MDC kumbe ababantu aphikisayo kule zinto angazinenhlanga esikwaziyo ukuthi umthetho waleZimbabwe ngendlela oyiwo khona manje ubudinga ukuthi ukhetho lusetshenzwe ngendlela eqondileyo luphumise impumela ezakuzulu.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo ingcazelo kamphathi ntambo ogatsha lwabohulumende bezabelo ngamanyathelo athathwa nguhulumende ukuba leqiniso lokuthi izabelo ziphiwa amandla okuzibusa phansi kohlelo lwe-devolution. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwamphathi ntambo moyo, ukukhethwa kwabaphathi ntambo bezabelo kuza kwenza urhulumente azingcono izidingo zazo, hatshi ukuthi kuzaphazamisa uhlelo lokuzibusa kwezabelo. Uthi urhulumente ufuna ukuba kwazi ukuthi yiziphi inhlelo ezidala umnotho ezenzakala kusabelo ngasinye, nokuthi lezo nhlelo zenza malini, nokuthi malini yaleyo mali engena kuntuthuko yabantu bakulezo zabelo. Uthi urhulumente kazwelonke uza kwelekelela lezo zabelo ezisalele muva ngentuthuko. Le yinto esiyemukelwa ngabaningi abathi leli nyathelo lizadala umnotho ezabelweni, lithuthukise amadolobha amancane, kanye lokubona ukuthi akulandawo enothiswa ngokuvela kwesinye isabelo sona sisala sihlaselwa ibuyanga. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi amandla entuthuko kaZulu asezabelweni zabo.
kulicebo elihle ukuthi manje kuqalise ukusetshenzwa kahle. Siyathemba ukuthi wonke ama district lawo alezinto abangaziletha kwi-economy sifisa ukuthi bawaxhase ama district bayachange labe ama cities.
Le yinto emukelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana David Tsori, yena uthi nxa indawo zonke sezithuthukile akukho abaza kuyagcwala kwezabanye.
Kungathiwa imali kumele iqalise iHarare ibise kuyasodevelopa ama-cities lawo. Usuhulumende kavumele i-devolution of power, abantu bazinakekele bona ngezigaba ngezigaba zabo ukwenzela ukuthi le msebenzi bazicreatele.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ibandla lakhe lisekela ngokugcweleyo uhlelo lokuzibusa kwezabelo. Umabhena uthi ukuhlasela komkhuhlane we-cholera okuqhubeka manje kufanele kube sifundo esikhulu sokuthi kuyingozi ukuthuthukisa indawo ezilutshwana elizweni.
Kwenza ukuthi kwehluleke ukuba lohlelo lolo esilidwe devolution, sokwenze ukuthi wonke umuntu ofuna umsebenzi agijima eHarare ugcinisa abantu sebegcwale eHarare lejidungwiza. Kumele uhlelo lolo olwe-devolution linked to development lube khona lwenziwe, kungabi ukuthi abantu bonke bakhangelele ukuyathola umsebenzi edolobheni elilodwa.
Uhlelo lolo lubizwa ngokuthi i-devolution ngesikhiwa lupha amandla kuzabelo okulawula intuthuko yazo. Isibonelwe ukuthi indawo elezenjiwayo eziningi iyasebenzisa kwezentuthuko ukutholisa abantu bayo imisebenzi kanye lakwezinye inhlelo zokuhlasela ubuyanga emphakathini. Mina ndilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Namhla uhlelo lwethu lapho sixoxa ngendlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMathebeleland lakobulawayo, lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezivota ngayo. Siyaqhubeka lamhlanje. Abantu ababhalisa ukuvota esigabeni sakobulawayo bayedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili, i-243,146, kuthi eHarare kwabhalisa abantu abafika phose isigidi esisodwa, 849,128. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance obekulibandla elithiwa MDC, umnumzana Albert Mhlanga, siqale ngokumbuza ukuthi kanti kungaba yini okwabangela ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kangaka esigabeni seMathebeleland South, lapho leli bandla elanqoba khona kuzigaba phose zonke ezilitshumi lantathu ngaphandle kwesisodwa nje kuphela esathathwa yi-MDC Alliance.
Okokuqala engingakutsho ngeMathebeleland South yikuthi eMathebeleland South uyakhangela ukuthi abantu beMathebeleland South yindawo ogcinwa khona inkomo. So iZANU PF yabona ukuthi bayizidingeko zenkomo, babanika izinkomo ngamunye ngamunye, nikwa 5, abanye nga-2, ngawona lawo amalanga okuvota. And ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokhu babakhumbuza ngezaphu ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha ngabantwana bezaphu, liyakwazi ngabantwana bakankomo. Basi bebona ngani bavotela abantwa babo abezaphu bengakakhangeli okwezanu. Lokuthi usele ukuthi uyakwazi abantwana bethu abaningi basebenzela e-South Africa ngokubalekela nale inkulumende yezanu. So abaningi bangifana bayakhalala nje lezikhanu, iZANU nje sokufana lokuthi iyabe isivotela nje yodwa isebenzisa ukudla lenkomo.
Kodwa siyabona ukubana lanxa bengasebenzisa into ezinjengenkomo lakhona kokuthoyo, iMathebeleland South yindawo elamangcwaba abantu beGugurawundi, kungakuhamba njani ukuthi abantu bona labo abafelwayo bese bevotela ibandla elicatshangelwa ukubana yilo elabulala izihlobo labangani?
Lokho yindaba edanisayo sibili kuyo wonke umuntu weMathebeleland ukuthi abantu bakithi bangakhohlwa nje masinyane nje ngamabhakede omumbu lawa nkomo zonezi ezilutshwane lokuzinkukhu khonokho okulutshwane. Basebelibala izihlobo zabo nabantu bebakhomba amangcwaba anjeyana kuzisuthuzi kakhulu. Kodwa into enginanzelelayo ngeMathebeleland ikakhulu kulabantu abavele bengazalwa khona phansi abasuka nje dande imisebenzi, abantu labo sebebaningi kakhulu kubaningi boBedbridge yibo asuwo bantu bakithi. Basuke besibesiba lenhlanhla yokuthi bangaba khona phana, abanye bangikhona bakhethwe nje babe ngamakhansila kuthi gqa gqa babe ngamamembers of parliament. Bantu bakithi basuke bekhohlwe nje ukuthi basuka ngathi bavela.
khona kobulawayo ke ubona ngani sizafika yini isikhathi sokubana abantu bazakhangela umuntu bengakhangeli ibandla avela kulo
akobulawayo ngikhangelele sibilo kweminyaka esiphose fana 15 to 20 years izano kwabasozi beyivotele nini ngoba ngani ungakhangela ukuthi abasebenzi abantwana abaningi bayaqeda ezikolo bahlakaniphile bayafunda abasweli imisebenzi ungananzelela ukuthi upresident nxa ethi uyagraduatisa abantu kasakhephi umsepho ukuthi abakuleyi section sukumane seyigraduatisa every year abantwana basuka besiyahlala ezitridini emabhentshini emabrijini abantwana basekho lapho kufanele babe khona emsebenzini yikho ke ngaleyo ndlela hhayi bona ngani kuzabathatha 20 to 40 years ukuthi lapho abazi bevotele lapho kobulawayo
kulandela okwenzakale kucouncil yakobulawayo ukubana abantu besebekhonona ukubana amakhansila akhona akhethiweyo abavumelani lawo ubona ungani akusoze na kwenza ukuthi kukhetho oluzayo abantu baguqule ingqondo bavote ngokukhangela behlolisise ukuthi umuntu lo ngubani kahle kahle
ye njengoba lathi siphethe phela ekubekeni kwethu njengoba singabantu sibonisana sizabeka labo phela abantu ababefunwa ngabantu khathesi ukuthi labo abantu bebengafunwe ngabantu kunzima ukuthi sikutsho ngoba bona labana abantu abangenileyo sabahambisa kuma-primary bawine ama-primary so umuntu ngayesewine i-primary aphinde ahanjiswe ezeki ayewine ezeki kuba nzima ukuthi njwana se-announcer lapha ukuthi sengukansila kumbe sengumeya bese sithi thina umuntu lona akakumelanga ukuthi a-announce kodwa into eyabe iqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kuma-primary nxa umuntu bengamfuni bakhona abadliwayo phela abaningi abantu kababazi so kutho ukuthi bona laba abebakhethile yibo ababenjani bebafuna abantu bakobulawayo
lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MTC Alliance osokulibandla elithiwa MTC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lalelani njalo elinye ihlandla lapho esixoxa khona ngabantu sikhangela ukuthi isigaba seMathebeleleni lakobulawayo kanti vele bavota njani njalo bayahlala bevota njani
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa ethole isikwelede semali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$250 million okuyimali yokuvuselela umnotho welizwe. Umsakazo we-ZBC uthi imali le evele kunkampani ye-Gemcorp izasetshenziswa ukuphathisa amabhanga ukuthi uZulu athole imali njalo ithenge lokusilelayo elizweni okufana lamafutha ezimota, imithi, lamandla kagetsi. Isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele indaba ebelesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ezinye izakhamizi zaseBhalakwe zibikwa zizonde ziganunwabo ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa inhlonipho yabafi i-tombstone ngesilungu emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lapho azakwethula amazwi akhe ngesimo sesizwe i-State of the Nation Address lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo igama ngu Chris Gande asidibane njalo ngo 7:30 ntambama.